sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-16 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umndeni lebandla le-CCC bathi lanxa isidumbu esitholakale ngesonto eHarare sesivezwe njengesikamfundisi safumane iMasaya, bazalinda impumela yohlelo lwe-DNA ukuze bamngcwabe.
Ngibona sokuqhakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana.
Umanyano wezinkolo zesiKristu weZimbabwe Christian Alliance uthi uhlangene ngolwesithathu ntambama ngenjongo yokudinga isisombululo kudaba lwengxabangxoza ekhona kwezombusazwe elizweni.
UNkulunkulu ngowabantu bonke, kaso wabantu abalihlaba. Alaba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kulanje engabheliyo, labo bazabuswa ngabanye abantu.
Ukudoniselana amandla kuqhubekela phambili kubandla le-MRP, amanye amalunga esithi akwenziwe umhlangano wokukhetha inkokheli i-Congress.
So owakathesi mithi hayi siyabonga kakhulu, kodwa umqondisi angadeleli isizwe siyamthanda kabuye ku-Congress eqedelani nabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umndeni lebandla le-CCC bathi lanxa isidumbu esitholakale ngesonto eHarare sesivezwe njengesikamfundisi safumane iMasaya, bazalinda impumela yohlelo lwe-DNA ukuze bamngcwabe. Imuli ithi ithathe leli nyathelo kulandela imbiko yabebandla le-ZANU-PF eyokuthi ibandla le-CCC lilomkhuba ukuthatha izidumbu zabantu bazisebenzise ukuthi babulawa ngabe-ZANU-PF. Imuli ithi njalo ifuna kwazakale ukuthi uMasaya wafa njani ngehlelo lwe-postmortem. Isidumbu sakhe sibikwa silamanxeba okuganyulwa ngebhemba. Intatheli zindaba eStudio 7, umlondolozi Ndlovu ubesembuthanweni wemfakamuye eHarare wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuhlatshelwa abanye bekhala esililweni sikaMasaya, abantu bebuthene emzini wakhe emavuku eHarare. Isikhulumeli semmuli umnumzana Edward Masaya utshele intatheli zindaba ukuba kukhona okunuka santungwana kundlela umfowabo abhubha ngayo, esithi ingcitshi ezizimeleyo kuzamele zikukhangelisise.
Postmortem ayisikayithi kunezulu wathi zimthabe isibonile wakasiyangasiyana phakuthi wakwi-postmortem saka kudwesi wakuzimelisitwane kwamangwane kwanosoeseziuthengwaya kakhona sonisona kwamangwane.
I-postmortem kayisoze yenziwe namhlanje, kukhona esifuna kukhanyelwe ngabazimeleyo. Konke lokhu uza kwenziwa kusasa.
UMasaya uthi indlela umfowabo abhubha ngayo iveza ukuba ibandla le-ZANU-PF lingabe lilakho elakwenzayo, esithi bazazama ukudinga usizo kungcitshi ezizimeleyo ngalokho okwenzakalayo. Imizamo ye-Studio 7 yokuthapha umbono wamapholisa ibe liphutha, njengoba isikhulumeli sawo u-Assistant Commissioner Ponyati ethe okwamanje usabambekile emhlanganweni, esithi uzaphendula imibuzo engaqeda. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapila uthi njengebandla bayethemba umsebenzi wabodokotela bakahulumende.
ZANU-PF, we are not very much concerned in the halabaloo that especially the opposition party is trying to raise of an unfortunate incident. We are mainly concerned with the Berijan family. We are mainly concerned with ensuring that whoever perpetrated this crime shall face the strong arms of
justice. Njenge ZANU PF asilandaba la lokhu okuthiweyo libandla eliphikisayo ngesikhathi semfa. Sifuna ukuba imuli ekhalayo ithelo iduduzeke. Sifuna ukuthi lo owayenza leli cala agwetshwe ngumthetho.
Ingcitshi zombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Revolutionary Council umnumzana Thembisani Ntungako uthi kusobala ukuba kumele kube lokukhulumisana phakathi kwezanu PF leCCC ukuqeda ukufuthelana ukukhona elizweni ngemva kokubhubha kukaMasaya.
Ngibona sokuqakathekile ikakhulu kathesi sokufiwa sokunyamalalo abantu sebethathwa ngabantu abangazakaliyo ukuthi kube lokukhulumisana. Singamelelo sadak, singamelelo zibanibani, kodwa ukukhulumisana singamaZimbabweans, umna opresident Mnangagwa lo president Chamisa kube lokuxoxisana, mbona kungaba le ndlela enye.
Imuli kaMasaya ithi izamelela impumela yengcitshi zikahulumende ibe isisazisa ukuba amalungiselelo womngcwabo aza kuba khona nini njalo kuzahanjiswa njani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kunjalo nje umanyana wezinkonzo owesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi uhlangene izolo ntambama ucubungula ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe lapho ibandla leCCC elithi amalunga alo ayathunjwa ngabalo budlelwano lebandla leZANU PF. Kodwa lona ibandla elibusayo leZANU PF liyakuphika lokhu. Isikhulumeli seChristian Alliance umfundisi Ray Motsi utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basazama ukuhlalisa phansi abalwisanayo ukuthi bakhumisane umlotha okubalisa labaxabanayo phakathi kwalo ibandla leCCC, kodwa kulabanye abakwenqabelayo lokhu.
Abantu abembusazwe ikakhulukazi abantu bona laba eTPC kuyanyeka vele i-confusion ingxabangxoza isiyaluyalo, ngoba nxa abantu besiya kukhetho bekhetha abantu babo bona ngokwabo. Abantu be-TPC sebebiza futhi abantu ukuthi bangayi kuparlament kumbe bangayi kumakansela lapho bavotele khona ukuthi bangene, bangasitshelanga thina esibavotileyo ukuthi bahambe. Bephinda sebesithi iZANU PF yiyo ebangela iproblem. Asikuzwisisi vele thina labantu makaza vele abakuzwisisi. Siyakwazi ukuthi khona ye kulokuxabana lengxabano phakathi kwabantu be-TPC labantu be-ZANU PF. Ukuhlukuluzwa kwabo ayisonto yokuqala vele kunjalo. Iproblem nje ukuthi khona abantu bembusazi bangani bafuna ukuthi sonkeni sibe ngumuntu wani. Abantu bathi yena uNkulunkulu wasidala sinjalo.
Ngezinye indlela lithi ibandla le-CCC kufanele lizinuke amakhwapha.
Exactly. Bangabe bale problem kodwa ake ngikutshele lo kathesi besisithi thina abantu be-TPC bathole inani labantu abangena kuparlament eliphezulu ukwedlula okukade kwenzakala. Sebenxusa abantu ukuthi bangangeni kuparlament. So kusiza bani khonokho? iZANU PF yokwenzeka khonokho?
Lali kumakomithi lixoxisana ngalokho kungakenziwa ukhetho. Alisoze liqhubeke yini ngemhlangano le kumbe ukuzama ukuhlanganisa amabandla ezanu.
Siyazama lakathesi ukuthi sibahlangane. Abanye bangikhona abafuni lakathesi ukuthi bakhulumisane. Abanye bangikhona bona laba abethiwa ukuthi ngiberegci abafuni ukuthi kukhulunyiswane. Abanye bayafuna. Angeke ngakutshela ukuthi ngabobani, kodwa ngiyakutshela kade ngile ubuphakazi obugcweleyo ngako abaphakathi kwalolu dubo esikhuluma ngalo lokubiza abantu abakhethiweyo. Bathi bona bafuna ukukhuluma, abanye abangani balamandla okuthi khona balungise. Abanye bangikhona bafuni ukukhuluma ngabo. Even ngekhaya nxa ulomkabo nxa likhulumisana liyakwanisa ukulungisa yonke into, kodwa nxa lingakhulumisani liyayilungisa ngiphatha njani into yangkhona ubuntu baya ngapha kumele sibone umuntu ubuntu ebantwini ukuthi siphathane njengabantu abadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu sihloniphe impilo yomuntu ungahamba uyobulala umuntu ngenxa yephathe ephelayo eyaqaliswa yasungulwa ngomunye umuntu why ngenxa yaphathana njengeizinyamazana indaba zokhetho eZimbabwe kazilethe ukuthula zileta ingxabano zileta isiyalwa zileta ukuchitheka kwegazi asisakufuni vele ngoba kusizilwe
ikusasa uyibona injani kuzaba lesisombululo yini kube lokuthula eZimbabwe
uNkulunkulu ngowabantu bonke kaso wabantu abalisaba alaba abaziqenyayo kumele bakwazi ukuthi kuzaphela kulanto engapheliyo labo bazabuswa ngabanye abantu sokumbe ubunyama kabuso kwehlule ukukhanya ekupheleni uNkulunkulu uzayenza santando ubukhosi lezikhundla zibekwa nguNkulunkulu uzasusa abantu nxa efuna ngokufuna kwakhe ngokhetho ngoba uyazenzela phela akufuna thina siyazingabe sisihlulekile kodwa uNkulunkulu usehlaleni sakhe sobukhosi kuzaphela lokho.
Alo ke ngumfundisi Ray Motsi isikhulumeli somanyano weChristian Alliance obixoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwabulawayo. Ukudonselana amandla uqhubekela phambili kubandla le-MRP amanye amalunga esithi akwenziwe umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress. Elinye ixuku lamalunga leli bandla elikhokhelwa ngabomnumzana Mbonisi Gumbo, Mudenda Chilumbo, Thembisani Mfulongashi Mpofu bathi umkhokheli wabomnumzana Mqondisi Moyo sebamxotsha. Kodwa yena umoyo lenye inkokheli bathi yibo abaxotsha abathathu laba kunye labanye. Sixoxe lo mnumzana Chilumbo.
Into engifuna ukuthi ngiyikhulume namhla is what we call to set records straight. Mina angina problem lokuxotshwa but into yokuqala ukuthi ama-journalists bona laba be-Studio 7 nabanye bayakwazi ukuthi okwayenzakala mhla ka-25 September sideclare ukuthi i-NEC ekhokhelwa nguMqondisi Moyo ayisasebenzi. That's how umthetho we-law of precedence osebenza ngawo. So we dismissed with the contract to serve ukusebenza kukababa uMqondisi Moyo ubhuti wami. Budwami buti engimthandayo kakhulu kodwa into ekhona ngeyokuthi yi-reacted esithi ye uzaqotha umdenda lomfulongayo ongu abantu abachuzwe ngabantu ukuthi bekhokhele indlela eyiyo esemthethweni e-constitution ukuthi siye ku-Congress. So hayi siyamamukela ngencwadi zakhe but into elingayenza to benefit abantu bemakhekethe ndikuthi limbuze ukuthi lokho abhala khonokuyana ukuthi umdenda lomfulongayo kela abanye bantu obaxotsha yikuyini akuvunayo akula nto ayivunayo. He is struggling, he is doing everything at his own disposal. Nepotism, acrimony, bureaucracy ukuthi ezame ukuthi ezimisemise but abantu bayala bathi bafuna iCongress bafuna into ezile-transparency. UMqondisi uhambe for more than 9 years waxotsha uvice president ngo-2018-19 kala vice president kala treasurer is the treasurer is the vice president and president. So abantu bathi no, we can't groom our dictators within our formation. So ikhesi kumeleyo thina siyamcela ngothando ukuthi ahloniphe abantu bamathebelele angasebenzisi ibizo lokuthi mphakaze Republic Party ebiza ibizo lesilo ibizo labadala ibizo lenkosi yethu uMzilikazi eyangenelwa ngubabulo Bhengula inkosi yayichabalalayo yanyamalala through izimpi elizaziyo elibizwa ukuthi Mthwakazi sizolidefenda ngezonke indlela.
Manje lithi kwenziweni, lizahlalisana phansi yini likhumisane umlotha kumbe vele sokuzaba lamaqembu amabili ebandla leMthwakazi Republic Party?
Into ekhona ngeyokuthi ubaba uMqondisi asosita semathebeleleni ngumunye wethu kodwa into esiyalayo ebungilimbanda nxa ungumunye wethu asifuni sifuna ukuthi abantu bekhululeke ngokuphangisa. i-direction esizayithatha izaphuma ku-Congress. Congress ikhona next year after abantu ababotshwa abasethe sebephumile. Then we are going to have a collective decision. So this is the decision isiqhumo abanye bezeseke. Sifuna ukuthi bephume first, bangaphuma then we go sisiyenza ama decisions wonke esila. So wakati esithi hayi siyabonga kakhulu kodwa umqondisi angadeleli isizwe, isizwe siyamthanda kabuye ku-Congress eqedelane nabantu. Angayezwa lokhu okucatshacatshe cathamanga lokhu akusoze kumsize ngoba abantu bazampoint and abantu iqiniso bayalazi. He must respect the little legacy that he is now left with. Otherwise, if he is prepared to delete it and completely destroy it, abantu bazadestroy ngoba kusela into enganisele kuye. Sicela ehloniphe isizwe ubungile imbala abasoze bomsele. Kabuye ku-Congress eyo-electwa ngabantu. Nga enga-electwa ngabantu, eyamukele yi-democracy yankhona. Ubusela buyatholakala kodwa buya ebantwini. Abantu basakufuna, ibhingi yakufuna, inkhaya yakufuna, iplumtree yakufuna, itsholotshi yakufuna, big bridge yakufuna kodwa ubungile imbala minors. Kuyokuchiya ngale, eyokuchiya ezanini.
Lo ke ngumnumzana umudenda Chilumbo omunye okuthiwa waxotshwa kubandla le MRP sithinte umoyo ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba wathi kasoze akhulume ngalo ngoba bona sebebhekane lenhlelo zebandla hathi okokudonselana amandla athi sebaphutha kukho. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izisebenzi zikahulumende sezicalile ukuthola iholo lebonus kuyona le iviki. Abaqale ukuthola ibonus ezabuya ngeziqephu ezimbili ngolwesibili ngamasotsha lamapholisa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi kule nyathi ezilithumi lasithupha ezitholakale zifile ematezi phakathi kwedolobho leVictoria Falls leWange. Akwazakali ukuthi nyathi lezi zibulewe yini. Okungakathesi sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sawubonani balaleli, umndlela abasakazi siyabingelela. Ngiyabanga phela abantu abaseliceda bani. Kade kudala kwakuthe bashone kule ngozi, kwaye bengavulela abantu bonaba abasebenzi banantu abaceda abantwana bathi hhayi kunzima ukuthela abantwana. Kunzima, hhayi abantu abalathwa abantu bahle bona abaceda abantu. Abalashwe esikubizi ngathi sebayisaphe ingozi abantu besishone. Abasebenzi abantu laba babulala abantwana bafe. Yikho nje kungihluphayo kimina, ake lisebenzile abantu laba babulala abantwana bafe.
Saribonani, msakazi omuhle weStudio 7. Lami ngithanda ukubonga nxa kungaba izozwakala ivoice yami kumsakazi weStudio 7. Mina okwami ukukhuluma inkinga le iyenzwa siyibona yenzwa yiZANU-PF. Co-United Nations sizani, inkinga yeZimbabwe le amavoti anyeka kipi ZANU-PF. Sicela nje ezinye inkokhelo nje ezingakhona ukulamula lokuchuma umlilo oseZimbabwe lwana oyenziwa ngomnangagwa. Umnangagwa lo angasanga indoswe le-SADC ama-election yikho sebulala abantu manje. Lizwe seliqedile nje. Lo chiwe ngayena lo omfakayo womndeni usuchiwe ngathi. Nangu la esemhluphekisa nje. Abantu beZimbabwe bayahluphekela. Ichiwe nguye bekukhuluma ekhiphe Mugabe. Ichiwe ngaye lwethini manje. Nangu umuntu wakhe lo omfakayo emsebenzini wakhe.
Vuka Studio 7, vuka. Hayi indaba leyo ukuthi abantu banokamakhwapha. abesoba labantu bakitha kube kuliqiniso ngoba thina siyabona ngamehlo since 2007 abantu baqala ukungena ngobuningi kwelemhlanje ayi kwavela kwanuka ikhwaphashuwa kwanuka ikhwapho ngakho kumaqondakaleyo kakhulu ebantwini basempumalanga yibona abantu kakhulu ngathi sithi banusa ebanuka amakhwapho uthola umntwana omncane ona 14 years ubhabhula umntwana kunuka ikhwapho uthola umfana omncane naye una 23 years ukunuka ikhwapho uthole bahamba baye 3-4 bagibela itrain kunuka amakhwapho konke lokhu mina abanye babaxosha phambi kwami emehlweni nami bayimise itrain baxoshwa bakhishwa understand phakathi kwe-train train yamiswa baxoshwa bakhishwa bathi bahamba bona uplan bahamba kanjani so kunuka ikhwapha ikhotshi lenhlelana phela ongasaphefumuleke next abantu bavula amawindo na so kuliqiniso abantu bakithi ukuthi abantu bangapha bahleka balizwa ikhwapha hayi ukuthi bahleka thina bakamthwakazi thina bakakithi abakamthwakazi straight so kuyikho kuyinkinga kodwa abantu abanuka amakhwapha ngabasempumalanga abantu bakithi igoli sihlaselwe ngabantu basempumalanga ngekhwapha
Studio 7 mina yazibuza Studio 7 nathi umthetho usebenzela kanjani amapolisa ngawani amasotsha ngawani ugadeliswa ngokada thina sinye abantu asifaphuwa ichuphekayo hayi man umthetho wasezimbabwe hayi umthetho wasekhaya hayi siyacela please government ikeze ikitshintshe ma government ayikitshintshe government ayikitshintshe ayikitshintshe abantu benzeni babulawa bathunjwa hayi ukujova isikhalo usejele hayi 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 khulumeni man sukuma hayi kubulawa bafoti kanje mathintithalo
ngibingelele basakazi abahle kustudio 7 ngibingelele nabalaleli ngumfana emfuleni lo ngiphuma eluhumbe egwamba eliphane kwesikamabhi bengicela ukubuza ukuthi kambe uma ngabe abantu laba bebulawa yi-3DC why izanu ingabophi lezi zidani ze-3DC ezingabe ezibulala abantu bazo then bese ziyangcolisa igama lezanu PF usuka kutheni uma bebayekeka aniboni na ukuthi izanu PF icatsha ngomunwe lapha sicele babopheke lezo zidani ze-3DC ezibulala abantu bazo then bese ziyaninda izanu PF ngobende inyama ingayilami sicela usizo khona la basenzele ifavor nje abantu bezanu PF bazigeza
Studio 7 sasebonane balaleli kanye labasakazi siyayangeka simashwabi ngombuso kamnangagwa mbuso lokho esabulala abantu since 1980 sekubo 82, 83, 84 igugrandi yaqeda abantu ngiyezana kwaya njalo baya ngabo 2000 babulala abantu njalo ngokutshontsha abantu kanje lamanje sili basayenza umkhuba wabo wokubulala abantu kathi thina ezimbabwe sezithole nini ukukhululeka siyothola nini ukukhululeka abantu be-3DC bebulawa kanje akumelanga bona bekhankase kumele ukukhankasa abantu bezana kuphela umbuso kamnangagwa awusiqedile singabantu basezimbabwe ngibe lokudana njalo ukuthi kanti abangane bakhe kabamkhuzingani oramaphosa abamkhuzingani hayi into enziwa kwelakithi ayikho right babantu abantu baphela abantu bamelayo bevusa ikhanda akumelanga abantu beshola bamelayo bekhankase amalungelo ethu aphi manje makunje umbuso ezanolo hayi awukho kahle usiqedile bai sicela nje amanye amazwe layeke engenelele abantu abanje abo zambia khonale labeke bemsekele uchamis bebemnikezweni izikhali zokuthi la akwazi ukuzilwela abantu bakhe labethi bekhankasa labo bephethe okokuzivikele ngoba abantu baphela bakithi
Studio 7 ninjani nikuphile njani nathi siyavuka ukuthi izani zama ukucasha ngomunye siyakwazi ukuthi vele izani ilabo ukugebe ngobuningi izani vele iyacatshisa abantu iyabuya ithumba abantu kwenyithelo sibebulawa yizani njengoba nje umfundisisile nje izandla ngezezani asikukhumbuthi lokhu siyakwazi ngoba sigalele khona ezimbabwe sakhulela khona izakhamizi zakhona sicela ukuthi uma ngabe ntikhona amanye amazwe umakhelwane bazamukuyo bangasincedisa esincedise ukuthi lindoda siyikhiphe esihlalweni sihlale phansi or kube lokuzenza kube nebhoda yamandebele ebewodwa amafoni naye bebodwa ngale mhlambe singathola ukuphepha singathola ukuthula khule nokuphefumula azi kubuhlungu ukuthi usendaweni yakini uhlukunyize khona manje badliwe bafosta ukuthi bethi bawinile bathi hayi umfana ngeke zithi kunike isikhathi uma udlulie kuyakufuza ukuthi bekumyamukele lokho bona bafuna ukuthi bekuyamukele ngalokho sithi hayi umakhelwane nge-amerika la kayizama iplani ukuthi kathi singenza njani ngapha isikhathi ukuthi isikhathi siphele kuphila siphefumule kahle nathi sithi masitezi sikhululekile sikhathi sikhululekile sihlale zweni lakini ingakhululekanga ayizinzinya kakwezima kwakwethu nezima kwakwethu asukumenini asukumenini sile nayo isathane ngalolo ntombi isaze nezintombi zeziyo sithi sithethe ubone ukuthi impilo injani
Studio 7 kubasakazi abahle kunye nabalaleli libhuka njani ngezindawo lapho elikhona hayi siyazizwa izindaba mpela manje sokuyacacwa I think lo ngabona obefaka amablinkers manje siyabona ukuthi usengeza uchaba nguyini njalo usebenzela kuphi nendawo sabezwa abantu bethu usengeza uchaba ngokulandela ipolitiki eyiyo eyamampela usengeza uchaba ngento ayenzayo iyona into ezokhulula amaNdebele kodwa namhlanje bona laba ababesitsho njalo kangisabezwa kodwa ngibona ngathi iqiniso sebelibonile and namehlo abo sevulekile because usengeza uchaba ngokukhala ngokuthi khona kunabantu basemashonini abayibona abakhethwa ukuthi bazophatha kobulawa bekhethwa inkokheli namhlanje ufunani esishonini yini ubarikholelana abantu besishonene yini into ayilandi yarara wathi khona khona uma uFelix Masa wagalela sibantu ufunani kobulawa engowase Mandarin yena engumuntu maye engumuntu wakobulawa yena obelungisa kobulawa ufunani Mandarin yini into aseyilanda le esiyarikhola abantu uthi ukuthi phakathi kwabantu abayi 88 bonke labantu labo bebevele befakwe inkokheli bengafunwa ngabantu namhlanje siyajika ukuthi khona khona kunabantu abanye abakhishwe ngeTwitter kumele kulungisiswe kubisele mina bahle bafisa ngizizo khona ngazo izinto I think ke sokuba abantu basizimba khona into abasizimba ukuthi bayakubona ke ukuthi manje ukuthi usengezo chaba nguyini baseliyayibona ke kuba izana namhlanje ukuthi zamkhiphi kimi eliyakubona ukuthi zamkhiphirani zamkhiphi futhi busanechulu ngakanani gongoda abantu ithumba abantu ibopha abantu kodwa abantu imali zama ukuthi bayincitha amandla bayithathela amanye amasithi kube khona abantu abajika barikhola abantu bazibiza ngokuthi bona bengaphansi kwegama le-TPC abantu bakithi akelivule kamehlo musana ukulandela isiva zenkukhu ezithathwa ngumoya ukuthi umoya noma ungabuye uyene liyalandela ubuye uyene I understand ukuthi abantu sebehluphe kakhulu abantu sebelandela noma yini kodwa kunyakele zinamehlo
Siyabonga abalaleli bethu kwezemelika umongameli Joe Biden izolo ube lomhlangano lomkhokheli weChina umnomzana Xi Jinping esigodlweni seWhite House ababili laba baxoxisane ngokuvuselela ubudlelwano obungasahambi kuhle Kolunye udaba intatheli izindaba eStudio 7 uTabo Kancube usethulela okubekwenzakala kwele Israel leHamas
Ibutho le-Israel lingene esibhedlela seShifa eGaza namuhla ekuseni lidinga amabutho eHamas eyafakwa yimelika kuluhlu lwama-terrorist. Ibutho leHamas lazise iziphathamandla zohlangothi lwezempilakahle ukuthi liza kuba lingena kulesi sibhedlela kusele imizuzwana ukuthi lingene. Ibutho le-Israel Defense Forces kumbiko walo lithe ukulandela imbiko yabacuphi Ibutho leli liqhuba uhlelo lokulisana leHamas kwezinye indawo zesibhedlela seShifa. Ibutho leli lithe lilamanye amalunga angamadokotela kanye lakhuluma ulimi lwe-Arabic afundela ukuqhuba inhlelo ezinje ngenhloso yokubona ukuthi abalimazi abantukazana. Ibutho leli lengezelele lisithi selingenise ama-incubator abantwana ukudla kanye lemithi esibhedlela lesi. Umqondisi wohlangothi lwezempilakahle eGaza utshele intatheli izindaba ze-Al Jazeera ukuthi ibutho le-Israel lihlasele ingxenye engempumalanga yalesi sibhedlela. Kusikhathana sedlule iMelika evumelanele Israel isithi iHamas ilwa icatsha ngezibhedlela. I-Israel ithi isigodlo seHamas siphansi kwesibhedlela seShifa. IHamas kanye labesibhedlela lesi bayakwala lokhu. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxa lwaye intatheli izindaba edumile eZimbabwe njalo engusomabhizimusi eBhilithane umnumzana Beki Themba Mhlanga.
Ukuthi kule mthetho esiyephuliwe kumahlanga athonke amabili kukhona sibili. Siyakwazi ukuthi nxa kulempi abantu kuyafa abantu abangayisiwo kanjani abalwayo abangasiwo amabutho. Into ekhona ukuthi nxa usuza ubulala abantu ukwazi ukuthi ngabantu vela kanjani abangathwalanga mbhobho ngabantu abangathwalanga zikhali aso bantu elika lavo yikho lapho kuba le ndaba khona
pho abantu bavikelwa njani ke lapho
kume kule mthetho phela lapha ekumele ihlonitshwe ngamazwi wonke omhlaba umthetho ngangisho kusilwa kuba le mthetho ezibini ukuthi kumele sibone ukuthi imthetho le iyanandi
lo ube ngumnumzana Beki Themba Mhlanga oyintatheli izindaba edumileyo eZimbabwe njalo esengusomabhizimusi ePhilithane siphinde njalo saxoxa lengcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolijini leNational University of Science and Technology umnumzana Stevenson Dlamini
impilo yathi impilo esedleke isihluku sabantu yebo yebo ingqo zombili zibe zizathu zazo zokuthi kungani kuliwa xawulalela abe Israyeli lawo bathi bacula ukuthi iHamas yabasukela le Hamas lawo bathi hashi Israyeli yesithathela indawo yethu imhlabathi yethu yesenti yesithathela indawo yethu isijerusalem yesesiphazamisa indawo yethu yokukhonzela imoski yabo akho-ke kodwa esikunanzelela kakhulu kubana ukuchitheka kwempilo sokusenzakala sokukubi kakhulu akusahambisani lemithetho elawula izinto emhlabeni jini ngoba kule mithetho elawula izinto emhlabeni jini engavumeli ukuchitheka kwempilo ikakhulu yabantu abangaphathekanga empini abanjengabantwana umama esesikubona sokusenzakala empini le yinto esiletha ukukhathazeka kakhulu.
Lo ube ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi yezombusazwe njalo engumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology.
Siyabonga Thabo Kancube esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa.